Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 22 kuLwezi 2024 ngoCape Stove. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli welinye lamacele ebandla eliphikisayo ele-CCC uMnumzana Jameson Timba labanye bakhe bafunyanwa ngumthethwandaba belecala lokwenza umhlangano ongekho emthethweni.
Nxa kusiba le-advancement ebakhona encedisa ipolisi nge-HIV, khonokhona kuyancedisa kakhulu and kupha ihope ebantwini abaphila lomkhuhlane lo.
Inhlanganiso yabodokotela emhlabeni jikelele e-Doctors Without Borders ithi isithole ijekiseni ehlatshwa abantu abaligciwane le-HIV. Kulokhu futhela nako le-South Africa okuvinjwa obokuza ukuba bengabi lamabhizimusi ezitolo okuthiwa zithengisa ukudla okubulala abantwana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli welinye lamacala ebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Jameson Timba, labanye bakhe abangamajumi amatatu lambili, bafunyanwe namhla umthethwandaba kamantshi belecala lokuqhuba umhlangano ongekho emthethweni. Abantu laba besebehlezi behlale e-Zuman Prison okwenyanga ezinhlanu, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Abanye abakubandla le-CCC abangamajumi amatatu ababotshwa loThimba batholakale bemsulwa. Babotshwa mhla ka 16 Hlangula besendlini kaThimba eHarare benanza usuku lweDay of the African Child. Umantshi uMnumzana Colette Ncube uthe uThimba labanye bakhe batshaya amapolisa balimaza ababili njalo bagongoda imota yamapolisa. Uthe bazagwetshwa ngeviki ezayo. Kulababili abatholakale belecala kodwa okuthiwa babe ngekho ngesikhathi icala leli lisenzakala. Amagqwetha kaThimba labanye bakhe achasise ngokwenzakale emthethwandaba. Omunye wabo ngumnumzana Webster GT osebenzana nenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Judgment was delivered of which the courts made a finding that 30 of the 65 were not guilty and the 35 were found guilty of the offense of participating in a gathering with the intention of causing public violence.
UGithi Qubeke City kuyadanisa ukuba uThimba namanye amalunga e-CCC abotshwa lawo sebehlale e-remand prison isikhathi eside.
The matter has been rolled over to Monday 25 November for the pre-sentencing.
Olwela amalungelo oluntu obesemthethwandaba uMnumzana Peter Ncube uthi okuzisa ubuhlungu kuba abanye batholakale bengelacala ngemva kokuhlala isikhathi eside ejele.
Ukukhululwa kwabantu laba ababebotshiwe ade bebotshiwe uJason Timba kutshengisa ukuthi njengezizalwane zeZimbabwe kutshengisa ukuthi bebengabantu ade bebanjelelwe waphuma ukubanjelelwa ngumthetho nje, umthetho nalo obambelela abantu. Xa sebakhulile so siyabona ukuthi bebevele bengabantu abangelacala bede bephuma ukubanjelelwa njengabantu nje ngentweni engekhoyo, intweni ezobephuma ukufela amafupha njengegundwane.
Ngolunye udaba owayengummeli wemkoba North edale liphalamende uMnumzana Amos Chibaya namuhla uphiwe imvumo yokubhadala isibambiso sebail lidale le-High Court. Wethethwa icala lokuthi wahamba ngontulikazi lonyaka emthethwandaba ukuyadingisisa okwenzakala kuThimba nabanye bakhe. Amapolisa athi akwenzayo yikutshotshozela udlakela. Kolunye njalo udaba uNkosazana Mary Mbayiwa owayelikhosikazi lomsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga kwaliwe isicelo sakhe lidale elikamantshi ukuba kulahle udaba alethesayo esithi sokuthethe isikhathi eside ukuba luthoniswe. Idale leli lithe kumele aphenduke ekuqaleni kwenyanga ezayo lisithi ugula kwakhe lokungafuni ukuma edale kungaphazamisa amalungelo kaChiwenga. Wethethwa icala lokuzama ukubulala uChiwenga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso yabodokotela emhlabeni jikelele e-Doctors Without Borders ethi isithole ijekiseni ehlatshwa abantu abalegciwane le-HIV iyaziwa ngokuthi Cabotegravir kumbe i-CAPLA yona ezaphiwa amazwe agoqela eleZimbabwe, Mozambique, Malawi leSwatini. Umuntu engahlatshwa ijekiseni le uyahlala inyanga ezimbili enganathi amaphilisi kumbe uphi umuthi wabantu abale-HIV. Incwadi kwezempilakahle zithi ijekiseni le iqakatheke kakhulu ekulondolozeni impilo yabantu abaphila legciwane. Sixoxe lomunye olwela amalungelo abantu abale-HIV, uMnumzana Dumisani Nkomo.
Khona lapho kwempi yeZimbabwe yikho lapho esingathi khona singabashayela ihlombe ngakhona lokho, ngoba nxa kusiba le-advancement ebakhona encedisa ipolisi nge-HIV, khonokhona kuyancedisa kakhulu and kupha i-hope ebantwini abaphila lo mkhuhlane lo. So nxa kuyikuthi khona lokho kuliqiniso sibili, ngoba into ezinye izinto uyabusuzwele enewsini until uzuzibone practically sesenziwa. Nxa ziqiniso i-government titshala ihlombe, ikakhulu i-NGO naleyo okuthiwa Doctors Without Borders basebenza bele government. We know ukuthi i-government ingabe nama-challenges athize in terms of ukusebenza ikhangelana le-need kumbe indingeko zabantu abaphila lo mkhuhlane wamagciwane. So leli jekiseni ngelinye le elisithi hope lethemba elokuncedisa kumbe enxa elizaphathisa abantu abaningi namafitshane ngingasho njalo.
Zona inhlelo zokunakekela abantu abale-HIV eZimbabwe kathesi sikhuluma nje ungathi zihamba njani? Siyazi ezibhedlela eminye imikhuhlane zokuthiwa akula maphilisi, akula mitshina. Inhlelo ze-HIV zona zihamba kuhle na? Kuyatholakala konke?
Kuma-ARV singathi yebo, lanxa kukhula but kukhula kwangikhona isikholo kwanokuvezayo ukuthi kuyakhula, ngoba siyabe sikhangele ukuthi ama-supplies lawa abe 100%. Ngoba nakuyikuthi kungethuleki ukuba nama-program asacileyo, one uzafetha ama-problem ikakhulu people living with HIV and AIDS, ngoba enye into esikhuluma ngayo yindlala. Abanye abantu they are even default ngesizathu sokuthi uyesaba ukuthatha ama-drugs lawo on an empty stomach. Ziyahamba inhlelo but ikakhulu lapho ezihamba khona kusemadorobheni, that's where lapho isingani zilohlupho khona. Ema-reserva kule-challenge, ngoba even ama-NGOs wabona ezele bangumsindo, they make noise besedorobheni but ukuthi kube semaphandleni, ngoba they are more vulnerable people khona ngani. So we are hoping ukuthi they will improve as time goes on, but vele kujaye kwasukela vele kungani kuyakhulakhula kusenze njalo kodwa kuhamba, but sikhangelela ukuthi kube le-effort enkulu eyenziwayo. Angithi uyakwazi ukuthi umuntu ungamsola kakhulu ugcine ayesevele sesiwa ne-problem, but khona lokho okuncinyana abakwenzayo sibona ngani okwakhathesi kuyancedisa sibili kakhulu.
UMnumzana Dumisani Nkomo ulwela amalungelo abantu abaphila legciwane le-HIV bexoxa ecingweni lontukameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Sokubhubhe omunye njalo umntwana elokitshini leSoweto ngemva kokudla ukudla akudinge esitolo esisathuthukayo esikasomabhizimusi wokuza. Lokhu kudale ukufuthelana okukhulu osokuthiye izizalwane zakwele-South Africa zitshaya phansi ngenduku zisithi asafuni ukubona ngitsho lo yedwa umuntu wokuza oqhuba ibhizimusi lezitolo ezincane lezi. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Amapholisa avule omkhulumlilo e-Diepkloof eSoweto ngesikhathi zakhamizi zifuna ukudlithiza ngamazinyo abokuza abethengisa esitolo sokudla esathuthukayo okucatshangelwa ukuthi yiso esithengise ukudla okubulele ingane. Ukhansila weSoweto unkosikazi Brenda Dami uthe Studio 7 ukuthi lingane efileyo labangane bayo abathathu ithenge ama-chips kulesi sitolo. Ngemva kwalokho waqala ukuhlanza eguqula amehlo etshengisa ukuzwa ubuhlungu esiswini. Uhle wafa engakafiki esibhedlela, kwathi abangane bakhe ababili omunye uphenduka esibhedlela kanti omunye ulokhu ebangwa lezibini.
Simeleni, how many bantwana bethu bayashona. Umntwana omntwana mathole imali uzogijima yothenga snacks. I'm hurting as a parent, I'm hurting as a community leader, I'm hurting as a counselor. Kuthi Alexander all over abantwana bayafa sithini
Isakamise Diploof umnumzana Moses Botha uthi ngemva kwalesehlakalo abukuza bonke abalalezi stolo abaphume baphele eSoweto kungakonakale
shop lawo abalo sosizazi ukuthi abantwana baphile ama-sponsor shop wonke avalwe then lama-Pakistan babuye lapho phuma khona babasibulalela abantwana babulala i-youth yethu babanikeza nama-drugs babathingisele nama-drugs so they must go
umkhokeli wenhlanganiso ye-Operation Dudula eyaziwa kakhulu ngokungemukela bokuza kumabhizinisi aselokishini lemisebenzini engadingi amakhono unkosazana Zandile Dabula uthi uhulumende we-South Africa usehlulekile ukuvikela izalwane zakhe ngakho sekudingakala ukuthi izalwane zakwele South Africa zizivikele
silokhu siluza iy'ngane zethu and we have a president that keeps prioritizing foreigners over us as citizens of this country I think the only solution to this thing is ukuthi they need to declare a state of an emergency because we are in a crisis We have influx of foreigners, they come in and out, they don't respect the laws of this country.
Lesihlakalo senzeka ngesikhathi umongameli Cyril Ramaphosa esanda kumemezela ukuthi bonke abalezitolo esathuthukayo lezi kufanele babhalise kabutsha baphiwe imvumo entsha kulandela ukufa kwabantwana asebefika amathumi amathathu 30 ngemva kokudla ukudla abakuthenge kulezi zitolo eziqhutshwa kakhulu ngakokuza. Okuviyo labesifazana kubandla le-Patriotic Alliance unkosazana Victoria Africa uthi akusoke kwenzeke ukuthi bavume ngitsho loyedwa umuntu wokuza ukuthi abhalisele ukuqhuba ibhizimusi lezitolo lezi ezincane.
I-president yethu uyasidelela akasihloniphe as a country and loo nto leyo yenza ukuthi kube nzima ukuthi thina nathi siaba ma-South Africans simhloniphe. Into asiyenzi ayenzayo akanandaba angeke sithi sikutshela uyibonela nawe ukuthi abantwana bayashona wena as a president uthi mabahambe bayo register indaba amaphepha yena lama products basithayisela wona se azolungisa indaba amaphepha
uhulumende uthi bonke abaqhuba amabhizimusi okudla kuzafuze babhalise ngemva kokuhlolwa kwendawo abathengisela kuzo kanye lamaphepha abo okuba kwele South Africa ngokusemthethweni Iningi labeZimbabwe lithi lokhu kuzabagcwalisa amagabha avuzayo njengoba indawo abathengisela kuzo zingeke zipasiswe kanti abanye bathi abalawo amaphepha afunekayo ukuze babhalise. Iningi labo bathengisa ukudla okuphekiweyo emalokishini abalisa iHillbrow, Beria, Newvel, Tembisa, leBrandfisher eSoweto. Mayestudio 7 Johannesburg kwele South Africa nguthuso Khumalo.
Sikasikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Omelele ukungena esikhundleni sikamongameli weMelika, umnumzana Donald Trump, usekhethe uDokotela Mehmet Oz, owaziwa kakhulu ngohlelo lwezempilakahle olwezi Dr. Oz Show, uba akhokhele uhlelo lwe-Medicare lezinye. UDokotela Oz uzahlolisiswa lidale le-Senate ingakangeni esikhundleni lesi. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba abantwana abafika izigidi ezimbili 2 million babhekana nendlala eyesabekayo kule South Sudan okulempi yemvukela. Okwamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika. Ngesikhathi eleMelika lilungiselela umbuso omutsha ngozibandlela ngomnyaka ozayo, umcebisi kahulumende weMelika ubona ngendaba zekhaya umnumzana Jack Sullivan usekhulume kabanzi ngodaba lwezomvikela eMelika. USullivan uthi uma kukhangelwa ngemibono ejulileyo kusobala ukuba eleChina lifuna ukukhokhela kukho konke okwenzakala emhlabeni wonke jikelele eminyakeni elithumi engamathumi amabili kusiyafika amathumi amathathu elandelayo. Uthi lokhu yikho kumele kukhangelisiswe kakhulu nguhulumende ozangena ngomnyaka ozayo. USullivan uthi kuqathekile ukuba eleMelika leChina abe lendlela ezikhanyayo ezokukhulumisana okulenhlonipho. Uto kunye njalo ukatekileyo yukuba kube lokukhulumisana mayelana lezebutho. Uthi okusinda elemelika okwamanje kwezokudlelana lamanye amazwe ngokwenziwa ngele Iran elamaqembu amaningi ethusela elemelika emhlubulweni weMiddle East. Uthi kumele udaba lolu lulungiswe ngesiphangiphangi. USullivan uthi kusenzakala konke lokhu eleRussia lihlasela ngamandla eleUkraine okwethusa amazwe asemhlubulweni weEurope. Uthi udaba lolu lwenza kube lokungahlaliseki kwezomvikela endaweni le lemhlabeni wonke jikelele. Uthi lokhu kwengezwe ngokwenziwa ngele North Korea eselithumele ibutho ukuba liyencedisa eleRussia. USullivan uthi kuqakatheke njalo ukuthi kube lokusebenza ndawonye kwelemelika ukwenzela ukuthi kuphathwe ngemfanelo ezokudlelana lamanye amazwe. Uthi lokhu kugoqela ukuncintisana leChina kukho konke okumayelana lezomvikela lokunye. USullivan uthi kuningi okwenziwa ngelemelika elifisa ukuba lobudlelwane obuhle lamazwe afana lasemhlubulweni we-Indo-Pacific. Ugcizelele esithi lokhu kungaqiniswa ngokudlelana ndawonye kwabantu bemelika. Uthi kuke kwenziwa okufanayo okumayelana lelizwe le-Ukraine edalele House of Representatives kanye lele-Senate kuvotelwa ukunika ele-Ukraine imali yokulwisana lele-Russia. Ngakho-ke uSullivan uthi ngombono wakhe labanye ababona ngezomvikela lokhu kumele kuqhubekele phambili. Uthi kumele uhulumende ozangena embusweni akhumbule lokhu njalo athathe amanyathelo afanayo. Uphinde wathi akulayela uhulumende ozangena esikhundleni yokuthi adlelane lamazwe angenza elemelika lizivikele sonke isikhathi. Uthi lokhu kugoqela ukuvikela ilizwe ekusetshenzisweni kwemitshina yakulezi nsuku. Le yimibono kahulumende wemelika. Zimbabwe. Izakhamizi zithi indlala ilokhu isidla ubhedu elizweni ngenxa yesomiso lokuphidlika komnotho welizwe nanxa uhulumende emanyane lenhlanganiso ezizimeleyo lamanye amazwe esithi uqhuba inhlelo okufanele ziphathise abaswelayo. Ukuze sizwe okwenzakala emadolobheni, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo weZimbabwe Congress of Trade Unions kugatsha olungentshonalanga yelizwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Silabantu awunazela ukuthi balengadi abaziphiwayo, abantu abadala abalalaba badinga ukubana bancediswe balengadi abaziphiwayo. Ungananzela izilimi ezikhona laphana akusayizilimi ezinhle kakhulu. Yebo silezikotsho, abantu bayezikotsho, abanye balamabholo kuyathelelwa khona abantu akwenziwayo. Kodwa sofike esibangeni sokuthi khathi singakuyathola amanzi ezulu oyiwo amanzi anothileyo kwezokunathisa izihlahla ukubana abantu baphumelele. Kade singakulezi zimfa uyabona abantu badonsa nzima ngoba nishile ukuthi amanzi abe ngeke isikhathi esinene. Kulezi zimfa kuyatshengisa ukuthi kule ngozi yokuthi abantu basuka bahlale bebaningi khona phana. So kuletha ingozi yokuthi engxenye singaba lemkhuhlane etshiyeneyo eyabo-cholera, eyabo-typhoid khona phana ukuthi abantu iyayijini yabe isuke iyehle iye phansi. Ichisa kangaka uzananzela ukuthi ama-temperatures aphezulu kakhulu. Udinga ukuthi abantu banathe amanzi amaningi, abantu bageze. Siyabona ukuthi emalokishini lapha abantu ukuthi ababhalise ukuthi kule ngatsha ezibhalisa abantu. Kodwa-ke eqinisweni ukuthi kuleyo kuyathenjiswa. Asikahlangani lako sibuluthi abantu bethu bebhalisile bese kuthiwa bazancedwa ngokudla lokhu lalokhu lalokhu. Njalo phela loko sikunanzela ukuthi ngasikhuluma ngaleyo ndlela. Khathe sokulala into yokuthi abantu sebelima emadrobheni okuthiwa i-urban agriculture. Kulumnyaka ophelele owakwenzakalanga, so abantu vele sebephakathi kwendlala. So kusuthi lakathesi abanye abantu baswela ngoba le mpupu imali yempupu ayikho, imisebenzi ayikho. Sibone lo imikhonomo elizoyithi vela ufile, abantu abasebenza abaningi ama-factory avalwa. Kula bantu vela abadla kanye ngelanga kathesi khona bemadolobheni koBulawayo. So kusenza impilo yabantu emadolobheni badonse nzima, kuphosephosa kufana lakhona ngale makhaya. So njalo kwezi indawo siyathola kulokhu khonona ukuthi bona abantu ababhalisayo abazithi ngani be-social welfare. Kuyabe ngasibo bani sibulane abachathiwe isebenzi kahulumende. Uthole ngxenye abantu abayingxenye yabona amaphathi ezombangazwe. Khona kwakuhle ukutshengisa ukuthi sokule ngozi yokuthi engxenye kulabanye abantu abangagcina bengatholanga uncedo. Lwana umuntu esekhangele abantu bonaba asebenza labo ebandleni. So ngamafitshane uhlupho abantu balabe eZimbabwe isomiso sithayile sibili sazo abantu bazi ubuhlungu esethemba ukuthi engxenye yinkosi ngala yayisiqhawukela kunganizulu lezinhlupho engxenye zinehla ziye phansi kodwa wakathesi hhayi sesiqongweni sohlupho lendingeko zabantu eZimbabwe.
Lo ngumnumzana Ambrose Vindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso elela amalungelo ezisebenzi ezeCTU kusigaba sentshonalanga yelizwe, wexoxa econgweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Yes, Studio 7 live kanjani basazi betabahle. Yeah, hayi sibonge lapha umhlonishwa ubaba uMoses. Hayi umtshelile ubaba uChuma. Hayi uzwile futhi labanye abangani bakhe abazwile abasebandleni lokwehluleka. Bese ngisithi mina ibandla lokwehluleka imali yehlulwa ikusupplier uBulawayo ngogetsi. Kuthi ukuthi makungase kwenzeke ukuthi amalungelo abantu ayalandelwa noconstitution. Kuthi ukuthi kuyabe sokunzima phela ukuthi wonke umuntu oyicitizen yaseZimbabwe kufanele athole ugetsi, kufanele athole amanzi. Mabe ehlulwa ikusupply nje lezi ndawanyana ezincane ezisanogetsi okwamanje. Sokufanele ukuthi be supply district by district, ward by ward, sebhuku by sebhuku. Kuthi ukuthi phela kuyaba inkinga yonke phela. Kuyacaca ukuthi kuyi-indication ukuthi iZANU-PF libandla lokwehluleka, lezesa yalo, lezesa yangkhona. Kuyilibandla lokwehluleka.
Studio 7, Studio 7 njani ngofela iqiniso lo okhulumayo. Ayi sayifile iZimbabwe sigoqa izandla sifukile ukuthi sibona amanye amazwe alwela izwe labo. Thina iZANU nalabo boJuma ababhizi bekhulumela iZANU nako manje sokuthiwa izinduna sokumele izibambe imihlangano yokuthi abantu babulawa kanjani igugrawundi. Labo ngibonga abantu becholocho, labo abantu abecholocho abaqine impela vele ilena bengayifuni izinduna bengazifuni ukuthi zize zizodlintuza. Abeze bona, angithi kuqala babethumele amasosha abuthi azobulala, manje akuze bona-ke phela bezosho-ke phela bona ukuthi laba abantu esasibabulala sasibabulalela ukuthini. Kungathi abantu becholocho bengaba yisibonelo kwezwe yonke indawo emadebheleleni ukuthi kathi kwakubulawelwana, babebulawela ukuthini, babeyenzeni laba abantu ababulawayo. Ayi njengezani madoda, hayi manje ezikolweni abantwana bafundi lutho esikolweni. Ma ungathi uyafundisa umntwana ungehlulwe ukubhadala, ungugogo, ungukhulu, ungumama imfelokwazi, ungubaba, awunamfazi. So kuthiwa kungcono kuzothathwa lona leli tafula la kuzodlela khona laba abantwana, kuzothathwa leyo mbiza la kuzophekelwa ezophekela laba abantwana. Lowo mntwana ma kuwukuthi uthathwa leyo mbiza kusasiyophekelwa kuphi?
Studio 7 linjani Mthokazi omuhle. Hhayi ibandla lezana Mthokazi ngeke lize lishintshe ngoba imfundiso abayitholayo yiyo le yokubulala abantu. Abayithola vele zisuka kumkaba lakhathe sisaqhubeka kona lapho, ngeke izitshintshe noma kungangena iphi i-youth still kuzolokuhamba ngaleyo mfundiso ngoba imfundiso abatshelwayo ukuthini ma into zihamba kanje kumele nibulale ukuze into zihlele zivuna bona. So ukuze nje kutshentshwe kuzomela nje ibandla leli likhitshwe.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Kuliviki kuhlelo Woza Friday sileqembu lezomculo werumba kumbe ithibilika elizibiza ngokuthi induna zedale elikhokhelwa nguBarry Siboniso Phumuzile Dube odabuka eDandanda eLupane. Wamanje leli qembu lise South Africa. Asizweni umsakazi weStudio 7 eza Jesus Banda ecoxa loDube.
Umholi wenduna zedale uzibiza Barry Mr. Zibo. Nguye silaye asizweni elandisa ngembali yakhe.
Igama lami lokuzala nginguSiboniso Phumzile Dube, ngu-vocalist weqembu induna zedale. Ngafunda i-primary le-creche endaweni yaseGegema khona eLupane eDandanda. ngizokudodela futhi primary stages emhali grade 6 no 7 emhali primary school emagwekwe ngazifunda izifundo zami zaphezulu ze secondary emagwekwe secondary.
Bulelise namazalathi ambalwa uDube ngiyoloba ingoma zentuna zekudale ecula ngesilungu umdumo wechibilika
senginamazalathi amane lamasingle shek amathathu le DVD eyodwa obhala ingoma yimi uBerry Mr Zibo ngiphinde ngihlabele futhi ngiphinde ngibe ngubacking vocalist walo leqembu so konke nje iqenjini kuphethwe yimi zonke intambo nje izinqumo zithathwa yimi ingoma zibhalwa yimi ziphinde zihlatyile yimi futhi kume manje i-illegal immigrants ngitsha nje iqala iziyophela ngesihlungu.
Mr. Zibo uvela kugama lakhe lokuzalwa elithi Ziboniso. Wona nxa ufuna umculo wakhe usutholakala batshele Berry ukuthi bawuthola njani.
Enambeni zami lezi zithi 0027634341102 emahole emabobela Dube bazonithola khona lapho noma baye kufacebook page ethi Berry Mr. Zibo and Induna Zedale noma baye kutiktok ethi Induna Zedale 1 bazothola khona imisebenzi yami lapho. Ingoma zami zikhona ku-more than 50 online platforms. Uyangena nje ubhala uthi Berry Mr Zibo. Ngiyabonga
Induna Zedale hilo iqembu uBerry Mr Zibo nguye umholi walo mpela sonto elithukela kini lonke igama lami Ezra Jesus Banda.
Siyazizwa ziyasuka lapho namhlanje silethemba lokuthi lijabelaze lapho saqhamuka kwamazwane. Yes, isikhathi savumi ulive talk sixoxa namhlanje ngokuzanywa ngele Zimbabwe elifuna ukubuyela kumanyano we-Commonwealth. Siliqhubeke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje lilalele ilive talk lingakhohlwa sibili oluvalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube ngisithi libe lempela nsodo enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.